siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Bulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni.
Angiboni kusilethela inguquko eyangaphi bomo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma problems anjengalawa.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezidaladini, National Vendors Union of Zimbabwe, NAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Kodwa ikhansili yakobulawayo iyakulandula lokhu. Kweziphathelane labatsha silomculi uthe Zani Sibanda osichasisela okuningi ngomsebenzi wakhe.
Ndihumba chivandana chisinga ndivupwa ke nechinahala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumadza abasizineveleke bangibiza ngokuthi ngingumdawini uvodo zisibandisa sela mabala zayo enkosini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni ngokususa ibandla leZANU-PF embusweni. Abaqoqe lokhu kutshengisela abagoqela umnumzana Ivan Mawarire bathi uZulu kumele akhalale umsebenzi ngolwesithathu langolwesine kuyona le iviki. UMawarire labanye bakhe bathi bayethuselwa ngamapholisa, kukanti baningi ababotshiweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kwalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi ubona njani umzabalazo wokutshengisela lo.
Kusiya phambili angiboni kusilethela inguquko eyangaphi komo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma problems anjengalawa. Akakwazi ukuthi athini la uphelelwe eqinisweni, abantu bazahlukuluzwa kuphela kuyiwe phambili njalo njalo behlala behlukuluzwa, kodwa eqinisweni uhulumende lo uphelelwe. Anti napho thina masaba kade bekhona phakho kuwo UK bezocela izimali, inzuzo abangabe beyitholile lapha sonzuzo yangaphi ngaphandle kokuthi banikwe nje izithembiso zokuthi hayi no sizakhangela kusasa ukuthi singaya ngapi. Eqinisweni uhulumende lokalamali and abantu bekungaba kuhle ngakade bengaziqoqa ngendlela eqondileyo. Uhulumende lo kufakwe ipressure lama-political parties aku-opposition lawo asebenzela abantu ukwenzela ukuthi uhulumende lo ngepressure engafakwa kuye phambili engxenye kungaba lo hulumende omanyano okungakhitshwe. Eqinisweni akula lutho oluphumayo la.
Nxa sikhangela ukuhlukuluzwa okwenziwe abantu ngamapholisa labo abaqoqe ukutshengisela lokhu asebedingwa ngamapholisa, ubona beqhubekela phambili yini ngohlelo lolo?
Angiboni beqhubekela phambili okuya ngapi. Angiboni besiba lamano okuthi bakwenze lokhu ngokuya kwesikhathi, ngoba eqinisweni kanti vele sizibuze okwenzile baze bakwanisa ukuthi banelise ukuthi baqoqe into enjengale kusukana lezi ezidluleyo. Bengakuqoqanga kunyanga edluleyo la kunyanga lezi ezinye ezidluleyo kuyini? Kanti vele inhlupho lezi vele zikhona inyanga zonke lezi, kusitshengisela ukuthi okuyinto lokhu bekuyisivukampunzane. Ngaso kusenziwa ukuthi kuthiwe kuyaqoqwa kuzahlupha vele kabakwanisa ukukwenza kuphela lo hulumende usesenza esingathi ngesilungu usedisenda with a heavy hand ebantwini, okuyindlela yokuzama ukuthi ahle abenze badangalale inhliziyo baluze ihope wenze ukuthi kungayindawo.
Lo umnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecengweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilithani. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezidaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, INAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Umnumzana Timaka Peter isiphathamandla senhlanganiso le, yona elenkokheli eHarare, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Sathi singena entanweni kasi ukontribute kona kwa emhlanganeni wona lo sikhuluma ngama problem esifana rawuthi njengenavu then amanye ama organization alapha emathebelendo basazi ukuthi they organization they izela ngapha asiyazi la sina sama organization akudala so bavela ngapha lana asibazi njalo futhi lingababizi bodi bazasihambanisa sebenza ukuthi abantu bathwale ezitrii
kodwa babekutsho ngani lokhu nxa kuyikuthi linhlanganiso ebhalisileyo ngokusemthethweni elelungelo lokusebenza ingqengaphi elizweni
thina konke sinabo because i-organization yethu isebenza lapha kuflawa isebenza lenye i-organization yakudala i-taitia bara kusebenzelana manye ama-organization atshiyeneyo then kwasekubuya eyinye ethe yona mina ngari ngarejistanga kuthiwa kuminista kwaminista wani kuthiwa ngu-centurion ngapha thina siri akwanisa ukuthi sisebenze lani
obunye ubufakazi olabo ukuthi lokho ebengafuni ukusebenza lani yibuphi
right ukuthi kathesi kungaba nama-program abasabanika ama-details ethu wonke thina isebenzela silapha koblawayo but abasasibonele sesisiza ngabanye ukuthi kube kulo mhlangano izolo kungelo mhlangano ngelanga elinje sesisiza ngamanye ama-organization
kuyini eselikwenzile ukuthi lixoxisane le-council ngalolu daba
right sibe sikuprocess yona leyo ukuthi kathesi kule-pressure kakhulu especially kuma-leaders yethu but sibe singabantu kade sesisebenzi ukuthi right siyenzeni sibhale incwadi siyihambise khona ngani into i-process esinayo kathesi
umsebenzi liwuqhuba njani khona ngapho kobulawayo nikumbe lokho elilo hlupho lokuxotshwa ezitaladini lokunye
uhlupho lukhona kakhulu lokho kusiba west ngoba ngokuxotshwa kuma-streets nokuze ne-council but i-city council siyenza kokuthi lapho eyabe lingathuli khona sebeyikhona behlezi kwanapho kokuthi vela linashanse yokuthi lingatshontsheli ukuthengisa kumbe lenze ubona bathe kuthiwa yi-seat of things iyaziwa ngokuthi i-town ehlanzekileyo so sifuna ukuyimentena lokhu injalo so kuthiwa lingadwala estridini kuyasingaso kungasakhanye ukuthi i-town yethu i-smart futhi namanye ama-town
bona nxa libatshela eHarare bathini
ya isincedisa kukhona yiba basinike i-advice ukuthi right barani incwadi siyihambise then ilize ukuthi baphendula besithini then impendulo yangkhona sesibanika kona sebesesiza sasinyathele sisonke sabo
lowo ngumnumzana Admire Kapeter isiphathamandla senhlanganiso ye-Navos ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo silokhu sikudaba lunye isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economies Association elogatsha kobulawayo unkosikazi Deborah Mkasa ufakazile amazwi kamnumzana Kapeter ku-Studio 7 wagcizelela ukuthi inhlanganiso le isebenza kuhle eHarare njalo bayeke besebenzelane layo kukanti ulethemba isalungisa amaphepha e-registration ukwenzela ukuthi iqhube kuhle umsebenzi kobulawayo njengeHarare. Asizweni ingcazelo kaCounselor Thabita Ngwenya ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngabathengisa esitaladeni kobulawayo e-housing ngalolu daba.
Sake sahlangana lama-vendors members kumbe kuthiwa i-association whatever kodwa bengama-different groups like abanye besibarepresenta abantu abagogekileyo abanye bathi barepresenta abantu abanjanjani then sase sithithina kuyabe kukuhle ukuthi nxa lilesikhalazo sokuthi lisola okunye liwusolayo concerning ama-vendors kungaba njani ukuthi lisiku-addresse ukwenzela ukuthi once we-address to the national structure services address-e kuyo wonke umuntu kuhle uku-addressa inhloko inhloko ibisitshela abanye bayo ukuthi hhayi kumele kube nje kube nje sekuyipolicy evela kunhloko bona bangaqale bavumelane njengama-association amaningi bavumelane le nhloko yabo kube seku-addressa-ke kube yipolicy whatever change ibe effective ngiyagcizelela ukuthi ubulawayo angikaze ngizwe ukuthi bayala ukuhlangana labantu abacela ukuthi bahlangane labo
kwenzakalani edolobheni lakobulawayo ngabathengisa impahla ezitaladini ama-vendors lawo
allright maphiwe indawo yokuthengisela dizandle islanders kuyabonga abanye nabo basendleleni le usuka ku-6th avenue usiyafike e-camp laphana e-Rose Camp bangapha langapha komgwaqo abaye bangapha ngase-Stanley Square abanye ngapha ngepolice bathengisa kuhle laba abathathele impahla bayabe bephiwe ama-base kodwa ama-base akhona engxenye bebona bengathengisi masiyani impahla zabo engxenye sebeseyazimela nje lapha abangazange baphiwe khona ngenxa yokuthi umumo welizwe o-economy unje kusuka kube lokuxabana khonokho ukuthi abantu besebeseyathengisela lapho abangaphiwanga khona ukuthi bathengise even emalokishini kulama-base amele abe-allocated to people kodwa sekungcono akusagqokozeli njengalaphana kuqala last year kungcono kukhangeleka ngcono kathesa
lo ngucounsilor Thabita Ngwenya umgcinisihlalo wekomiti ebona ngabathengisa izitaladeni e-housing committee sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voindebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngese lichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Lantondolo izondiwo ndikini Lantondolo izondiwo ndikini Lantondolo izondiwo ndikini
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo Namhlanje lomhlabeleli osacathulayo uTezani Sibanda yena oyedule idlalade lakhe lakuqala ngozibandle Utezani insizwa edabuka kithi phansi le emaphaneni ePlumtree kwamangubo ehlabela ikwele South Africa. Uhlabela ezomdabu ezigoqela ezamantshomane, indazula, iwoso kanye lehosana njalo isihloko sedlalade lakhe leli sithi Tsholila Ntondolo.
Sizilani bakalanga, sizilani ilove shilenye. Sizilani, ilove ndazula, sizilani, ilove wosana, ayoyewu, ayelele, ayoyewu.
Kambe kungaba kuyini okwenze uTezani wakhetha eza kudaladala yena engumfana wesimanje manje.
Amaculo womdabu ngabona ebalulekile kakhulu kimi ngoba mangibuka imiculo kahle kahle kuhamba kanje abanye bacula eminye imiculo engayisiyo eyomdabu nako kulungile futhi ngaleyo ndlela ke mina ngase ngibona ke ukuthi umculo wakithi kahle kahle omdabu usalele emuva kakhulu ngabona ke ezinye intobo ke zabantu noma ke ngabona ke kwamanye ama tribes abanye abantu becula amaculo abo masibheka kumaZulu ngabona becula ke amaculo afana nabomasikandi nabatwana becula owabo ngabona ke ukuthi owethu umculo kahle kahle owesikhalanga awukho totally ngase ngibona ke ukuthi ngibale ke lo mculo Mayile leliculo ngangicula ngentombi kahle kahle eyayilojoliwe kodwa lapha eyayilojolwe khona le ntombi uthole ukuthi ayisebenzi lutho masiza ke kwezekhaya ayisebenzi lutho ma indoda yayo ibuya noma ihambe iya kuphi kuphi ma seyibuya le ithole ukuthi lo nkosikazi akapheki akakhi amanzi akayenzi yonke le misebenzi yasendlini noma ke ngithi yasekhaya le ndoda ke yayisecula ngiyaphendula ngokuthi lo nkosikazi wami kahle kade akakhoni lutho nje la ekhaya noma ukupheka noma ini akakhoni. Kodwa-ke ekugideni hhayi wayeyintshantshi impela lo nkosikazi ngoba wayethi lapho ahamba naye khona nama kunemgido kunani ethi hhayi noma ehluleka konke okwasekhaya kodwa emgidweni hhayi ngimphethe ngoba hhayi ngimphethe yena.
Mulumbo gwebutatu okati iwe kumihako lema no lebanene apa.
Andile bane kumihako lema mosekri ngwanana oyu waka emba elila kwazi nekwa ka lobogwa bakati besika kweno abazongamukila zwanana bakati besika kweno vyonthama ingati nlanda.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi?
Balandeli bami, okokuqala ngizothanda ukubonga kakhulu, ngibonge ngendlela abangamukela ngayo kwezomculo. Bengithanda ukuthi ngibaxwayise ukuthi ukuthenga umculo oyi-original kwenza ukuthi umnikazi wamaculo athuthuke aye phambili. So siyabacela kakhulu ukuthi ma bezothenga baqale babhekisise ukuthi kahle kahle isupport yabo ishoni ukuthini.
Hayi taboka sibanda wonekani.
Ndimtana ntema msana ntesana na weganda nyolo ndakapinda azikulu zihokola zikalovanya matobo. Ndihumba chivanda na chisinga ndibufu wake nechina hala. Ndozi ida, ndozi tonga, ndozi kema, ndozi tutumeza. Aba sisi neveleke bangbiza ngokuthi ngingumta winu vodozi kwande sasula mawala sayudike mkosini. Ngabonga kakhulu kwa nani soko za kisi. Mbonga kakhulu kunina mchoka zomuche. Ndipama ndivoka kakale kwazo kwazo umuli banabebu he banabebu nilima. Musalezo kanaka.
Ai la khoma ka muango mthwakazi kwanele Oliver lelisayo muntunga melinkomo
jabule au shaye jabule
ukuzigqiba ezanamhlanje kesikhangele ebesilaso. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokuhluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Njalo abanye bazibuza ukuthi kambe le ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Nosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.